Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhla ka 30 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Cha, iparty ayikaboni conditions of that contract, njalo ayila comment kathesi.
Uzulu weZimbabwe uzonde uganono wabo phezu kwenyathelo likahulumende lokupha amalunga edalela ePhalamende imali ngudlu okugoqela awebandla leCCC. Impumela yemhloliso kaGrade 7 ibikwa isitholakala ekhasini lebulenjini labo hlangothi olubona ngezimhloliso olwezimsec. Ibandla leCitizens Coalition for Change eBinga lithi amalunga alo achayiwe ngabebandla lezanu PF izolo ntambama lanamhla ekuseni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uzulu weZimbabwe uzonde uganono wabo phezu kwenyathelo likahulumende lokupha amalunga edalela ePhalamende imali ngudlu okugoqelayo ebandla leCCC. Ilunga ngalinye libikwa liphiwe inkulungwane zamadola eMelika ezingamachumi amane, $40,000. Abaphathi ntambo bakahulumende baphiwe ingxenye yesigidi ngamunye, i-US$500,000, kwathi abasekeli babo baphiwa inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu, US$350,000 ngamunye. Lokhu kufakazwe ngumgcini sihlalo wekomidi obona ngenhlala kahle yamalunga ePhalamende, uMnumzana Themba Mliswa. Kodwa uthi imali le yizikwelede abazayibuyisela kuhulumende. Okuthukuthekisele uZulu yikuthi amalunga ePhalamende athethele imali azithulela zwi ngohlelo lolu, angani akulalutho olwenzakeleyo, wona ephiwe imali kaZulu. Udaba lolu luvumbululwe zintatheli zindaba. Umkhokheli weCCC uMnumzana Nelson Chamisa, eloba enkundleni yeTwitter, usole amalunga ebandla lakhe athethele imali. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe loMnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC.
Cha, iparty ayikaboni conditions of that contract, njalo ayila comment kathesi ngaphandle sike sichungule sibone ukuthi icontract yakhona ihamba njani. Hayi, sizabuya kini sesibalile sazwisisa ukuthi bazabhadala njani, njalo kwenziwe yini, what is the motive behind, okwakhathesi asila comment.
UMnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC, ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Siphinde njalo saxoxa ngodaba lolu loMnumzana Believe Gawule, owake waba lilunga ledale leSenate, njalo okwamanje okubandla leZANU-PF.
Njengakubona uparlament, amaparlamenti adlulileyo, ama-MPs bezama ukuthi ancediswe banikwe ama-stands kwezinye indawo emadolobheni lapho abahlala khona. Kodwa okwemali engange-40,000 kube ashiye mali encane le, imali enkulu kakhulu leyo. Imali ingase sikhangele umumoto welizwe kawuvumi, imali eningi kakhulu leyo. Ukhange nezimoto abarezithengile, uphinde njalo kubesokusika le mali engangama-40,000 abazinikwayo ukuthi bathenge izindlu bayenze. Abanye vele iningi nabo izindlu balazo, balutho bakhona nje, ye abanye bakhona bangalazi. Kodwa nxa ufuna ukunika kuphela imali enjalo, uyabona ukuthi ilizwe, ilizwe besikhangela thina ukuthi abantu umumoto kumele sikhangele ilizwe ukuthi ilizwe lethu lile mali. Kungenziwa ngamanye amazwe ayezimali. Thina njengathi ilizwe leZimbabwe asilamali yokuthi senze izinto ezinjengazemezo. So ngathi ngathi ngikhangela sesikhangele ukuthi bakethi sikhangele ukuthi kumele izisebenzi zikahulumende zibe yizo ezikhangelayo lazo zikhambe zibe zimali zilezo ezinjengazemezo. Njengayempilo to amaningi kangaka kule laba abanye be-professional representation abakhona phana abanye bangene bengavotelwanga ne-constitution ethenjalo
Yes, siyabona ke khonapho siyabona khonapho laba bathi ntambo bahulumende laba kumele beniwe ama 500,000 umuntu munye ngamunye amafishane ungathi ngakhona ku
Umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla leZANU PF besixoxa laye esecholocho. Ibandla le-Citizens Coalition for Change eBinga lithi amalunga alo achayiwe ngabebandla leZANU PF izolo ntambama lanamhla ekuseni njalo oyedwa ulaliswe esibhedlela seBinga. Ilunga le-CCC umnumzana Fanuel Cumazala oyisakhamuzi uthi abanye balatshwe eklinika yesiyabuwa kodwa amalunga ebandla leZANU PF abalandele babaleka egangeni njalo abanye abazakali ukuthi bangaphi. Umnumzana Cumazala uthi abantu laba bebegqoke amakawuso eZANU PF njalo betshayela imota zaleli bandla ezine kodwa kusobala ukuthi abayisibo beBinga ngoba abakaze bababone njalo bebekhuluma ulimi lwesishona okubangele ukuthi abatshayiweyo bengezwa ukuthi bathini. Kodwa ilunga lebandla leZANU PF eBinga umnumzana Khudakwashe Munsaka utshele iStudio 7 ukuthi abe-CCC yibo abahlasele abeZANU PF njalo okuningi abakukhulumayo akusiqiniso. Lithiye indlebe kumsakazo weStudio 7 ekuseni lapho esixoxa khona lomnumzana Cumazala lomnumzana Msaka bechasisa kabanzi ngalolu daba. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi inkohlakalo yiyo ebangele ukuthi kube lokudonselana phakathi kukamansipala waleli dolobho labantu abahlala kwamanye amafleti amathathu. Ikhansili ithi izindlu lezi ezibalisa ezise-Trejin, Parkhurst le-Lyndhurst ngezayo njalo izifunela izisebenzi zayo. Kodwa abahlali laba bathi ikhansili ayikwazi ukubasusa nje mahlayana ngoba abanye babo sebele minyaka engamathumi amane lanhlanu behlala ezindlini lezi njalo bebhadala yonke imithelo efunakalayo. Bathi ikhansili kumele ibabekezelele. Istudio 7 ixoxele esiphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Okokuqala kumele izakhamizi kuzisise ukuthi i-council iBulawayo City Council ilama properties ayo agoqela amafarm lezindlu khonoko yikho kukhangelela ukuthi kwenza imali yedolobheni lakoBulawayo okuza kwenza ukuthi izakhamizi zingazabhadala ama-rates kumbe inhlawulo ephezulu kakhulu ngoba sivame ukubeka sobala khonoko ukuthi i-city council kayisebenzise ama properties alawo ukuthi yenze imali ezancedisa ukuthuthuka kwedolobha. Nxa kuyukuthi abantu bahlezi endaweni ye-city council njalo i-city council ifuna ukuthi bahlawule kuqondile khonokho njalo sikhangela ukuthi kube yindlela ezakwenza ukuthi i-city council yenze imali. Nxa kuyukuthi umuntu uhlezi eplotini kumbe eplazini kumbe endlini ye-city council kumele abhadale. Nxa i-city council sibona ngazantwa umuntu ubhadala imali encane sikhangela ukuthi nxa sesehluleka umuntu asuke kuleyo ndawo kuze kubuye abantu abazaletha imali edolobheni lakoBulawayo. Nxa kuyukuthi bakhona abantu zikhona izakhamizi ezihlala kulawo maflati kodwa-ke i-city council sibona sebebhadala imali encane kuqondile lakho ukuthi basuke kuleyo ndawo.
Abantu laba abasuswa yikhansili kundawo lezi kubikwa ngabantu abangasebenzi kukhansili yakoBulawayo bavela bahlala njani khonapho?
Kuze kufike kulolu daba yikuthi ubugwelegwele lenkohlakalo kuvamile ekhansilini Khonoko kuzafika ukuthi abantu bonlawo nqa bethe bangena lapho ukhona okwakumele abe yisisebenzi secouncil esasihlala kuleyo ndawo okumele sibe yiso esihlala ke emafletini lawo esithi council ayiwo nje athe gqagqa edorobheni laphana. Kodwa ngenxa yokuthi abantu bacorrupt uzafika ukuthi omunye umuntu uyabe sesukile yena wazihlalela maybe masebhabha khonale wasethiye faka abanye abantu endlini naleyo indlu yecouncil okumele ibenefit izisebenzi zecouncil. Yikho ke sesilapho esikhona namhlanje. Khonoko ke kubangelwa yinkohlakalo yikho ukungasebenzi kuhle kwezisebenzi zecouncil ukuthi umuntu uyasubletha indlu kade kumele ukuthi isetshenziswe nguye ngenxa yokuthi sisebenzi. Kuyafana lokuthi nxa umuntu usebenza epolisi kuzikhona vele izindlu zamapolisa, nxa ukuthi umuntu usebenza esikolo zikhona izindlu zababalisi. Kodwa ke nxa sokungena ukuganga uzafika ukuthi kugcina kufike khonapha lapho kukhona ngathesi ukuthi omunye umuntu uyabe ezitshela ukuthi mina indlu leyi isiphosibe ngeyami ngoba sendlala isikhathi eside kumbe ngesivumelana abalaso lesisebenzi secouncil esingayisiso mnikazi wendlu. Usatshela lowo muntu into engayisiyo yikubona ngathesi abantu sebephakathi kobuhlungu obungako ukuthi kambe senza sisuka ngalesi sikhathi mina kodwa ngangithembisana ukuthi lokudlokudlokudla. Khonokuyana ke siyakukhuthaza ukuthi izisebenzi zecouncil bona labana abaphezulu ecouncilini kabayekele amacala la enkohlakalo lokukhwabaniswa ngoba yikho sokusenza ukuthi izakhamizi zona ezizibone sezihlaba umkhosi ongaka ngoba kukhona okuyaye kuvunyelweni kuqalisa. Ungabona umuntu esekhala kangaka osokusenzakala kayisikho aye kuvumela nalo muntu avumelana layo. So ke sihlala sikuveza khonoko ukuthi siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. IBulawayo City Council ilama properties amaningi angayenzi inothe kodwa ngenxa yokuthi kukhona ubugolegolo obukhona sigcina sifike kusona lesi simo esikhona namhlanje ukuthi bakhona abasubletayo kufana lama business ona lawo. Sifike ukuthi umuntu uyahamba ngale ethatha ilisi yebhizinisi eqeda lapho yena efaka omunye umuntu amthathe inkalakatha yemali sesenza imali ngomuntu lwana yena semsubleti lesemrentisile eproperty engasiyo yakhe.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Impumela yemhloliso kaGrade 7 ibikwa isitholakala ekhasini lebulenjini labohlangothi olubona ngezemhloliso olwezemsec. Lokhu kubikwe ngumgcini sihlalo webhodi yalolu hlangothi umnumzana Eddie Mwenje namhla. Limpumela iveza ukuba isilinganiso sabantwana esiphezu kwamashumi amane ekhulwini 40.09% yibo abaphumelele kuhle okuyisilinganiso esehle kulesanyakenye ebesingamashumi amane ekhulwini 41.38%. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken wele Melika uthi ngolesithathu uthembise ukubana inhlanganiso yeNATO izaqhubekela phambili isekela ele Ukraine. Amazwila uwakhiphe ngaphandle komhlangano ababe ubuthanele owamanyano wabaphathintambo bamazwe atshiyeneyo eRomania. Lokhu kubuya ngemva kwesicelo sele Ukraine sokuphiwa imitshina yokuvimbela ukuhlaselwa ngama-missile athunyezwa ngele Russia. Abakhokhela idale le-Congress kwele Melika bathi balethemba lokuthi kuzafakwa umthetho kuyona le iviki ozavimbela ukuthi izisebenzi ezisebenza kuhlangothi labathwala impahla etshiyeneyo abe-freight abebencwanele ukukhalala umsebenzi mhlaka-9 kampalakazi. Umongameli Biden ucele abenzi bomthetho ukuba benze isivumelwano ngokutshetsha phakathi kwabenjanji lezisebenzi zabo ukwenqabela lokhu kukhalala komsebenzi okungalimaza umnotho welizwe. Esigabeni lapho esixoxa lezizalwane kuhlelo Diaspora Profile, izizalwane zeZimbabwe namhla silomnumzana Gift Gogo usomabhizimusi odabuka koBulawayo kodwa oseleminyaka phose eyisithupha ehlala eWashington DC kwele Melika.
Wasobuwa ndoda zibonile ngangena kuma-inthanethi ngizama ukudinga ngingawutholi engangiwufuna. Ngangena kugroup i-cost engayenzayo, i-cost leyo it was i-hospitality because bengelamaphepha alana athoyo ukuthi usekhusethu ukuthi ngike ngawuyenza lowo msebenzi. Ngasengena ngayenza i-hospitality, so i-hospitality it was a 3-week course. Ngayipasa, ngithe ngiyipasile ngangena kudinga umsebenzi ngasengithola umsebenzi e-DC ngangisebenzela ama-e-restaurant ama-China. So ngasebenza lana e-DC ngasebenza 8 months akhona baba kuhle ngafunda izinto eziningi ezemelika ukuthi kwenziwa njani i-food service engini. Ngahamba futhi ku-training yokuzendla ukudla ukuthi ukudla makubuya kuqala kanjani ku-process kwenzekani ngalandela imithetho yakhona. Ngathola i-certificate sakhona i-food handler's license ngabona ukuthi ha ukusebenzela abantu sometimes kuyanjani impilo ayiphambili ngathi ngcono ngizibonele ngibe ngindoda azibonile. Ngaqala ukuresearcha ngangena kulokhu internet nga-applyela i-license e-restaurant.
Wawusufuna ukuzenzela manje ukuthi uvule eyakho i-business?
Ye, ngazivulela ngavula i-Titi's Kitchen, that is Titi's Kitchen Cafe, and it's registered online. So it's Titi's Kitchen at home. Ngazivula i-website bangireply bacela izinto eziningi ukuthi ngibuya kuthi and bacela nama-license ukuthi waqala njani ama-certificate ukuthi uziqale into leyo ukuthi uzifuna ukuthi uvule i-business wayezami. Ngasenda konke ngomthetho khona eMelika babefuna amaphepha ephelele enjalo.
Akula kuquma makhona.
Yeah, akula kuquma makhona. So ngingumuntu nje lami ngasiqale kule business, ngazi-researcha amaplazi, ngathola iplazi elihle elabelungu, ngabatshela ngathi mina ngibuya eZimbabwe. So ngiyaqala ibhizinisi yokuthengisa inyama, ngiyabefuna ukuthi ngithengise inyama, kuhlangene kokuthi ngivule lokuyi-restaurant kwami okokuthi ngibe ngithengise ukudla engithola khona inyama.
Ama-customer akho ungathi ngobani abantu obathengiselayo?
Yeah, it's amazing because abantu engabathola belana abaningi bakhona yibo ama-customer abantu asebelesikhathi baphuma eZimbabwe. Bakhona laba abaphuma e-South Africa. Yeah, abanye labo because into leyo ngaphosta ngavula nje i-WhatsApp account ngaphomba ukuphosta ngabhala nga-invite abantu bemzilika. So kuhlangene bonke labantu bemzilika zi-community kuhlangene ne-organization invite so they spread the word.
Okwenza abantu beZimbabwe bakuthakazelele wena kangaka kuyini okuthengisayo?
Into engiyithengisa kakhulu ehamba kakhulu lulusu ezangaphakathi lamangqina, amangqina anyawo zenkomo ayahamba kakhulu, izinto ezihamba kakhulu nomsila wenkomo i-okay, izinto ezihamba kakhulu ngoba abazitholi kakhulu especially umsila wenkomo uyadula kakhulu lanama uthengiswa ezitolo.
I-business yakho ungathi hamba kuhle?
Yeah, ayona i-business ihamba kahle, angifuni ukuhamba amanga. Futhi ngakuqalayo and I'm getting ama-reviews, good reviews on my WhatsApp because i-website yenyama ibingakabi active okwamanje but isazoba active soon. Engilayo yileyo e-restaurant yokupheka kuphela wena mtrading ukudla angipheka abantu bengangicela ukuthi olusiphekele kanje sizabe yasizothatha sicela usenzele kanje. Khona kuhamba kahle kakhulu, angifuni ukuhamba amanga. Khona uNkulunkulu wanikeza amandla ukuthi ngenze lokhu but hayi kuhamba kahle, akukho uhlupho and le cost of living is like ingcono lasekhaya. Ngiyabathumela okuzwayo ukuthi hayi labo bayajabula.
UMnumzana Gift Gogo ngusomabhizinisi oyisizalwane seZimbabwe ohlala eWashington DC kwele Melika. Abanye abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Botswana bayemukela ngenjabulo inyathelo lokusungula ukusetshenziswa komuthi wejekiseni ehlatshwa abaphila legcikwane elibangela ingculaza owama-ARVs. Intatheli izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo esehaberoni kwele Botswana.
Umphathintambo wezempilakahle kwele Botswana udokotela Edwin Dikoloti usanda kutshela idale lephalamende ukuthi ilizwe lakhe seliphe imvumo ukuthi usetshenziswe ijekiseni leli umelana lomkhuhlane wengculaza. Okwakhathesi iningi linatha amaphilisi ama-antiretroviral ARV nsuku zonke. Udikoloti esithi ukusebenzisa ijekiseni ekuliseni igciwane lengculaza kuzaphathisa ukukhuthaza abantu ukuthi balandele uhlelo lokwelatshwa.
Government is working on introducing the injectable antiretroviral medication soon.
Ele Botswana selizaqala ukusebenzisa ijekiseni ye-ARV kulandela ukuthi ipasiswe ngabalolwazi. Ijekiseni le ithathwa kanye ngemva kwenyanga ezimbili.
ijekiseni yokulwisana legciwane lengculaza izatholwa yibo bonke abangenela uhlelo lokuthola amaphilisi ama-ARV aphiwa mahhala ngurhulumente weBotswana. Lokhu kuqala beZimbabwe, umnumzana Sifas Chuma onkokheli yeZimbabwe Diaspora Community esithi linyathela elihle elithethwe yiBotswana.
Siyasemukela kakhulu as abantu abakuleadership kudiaspora ngoba indaba yama-ARVs le ibisihluphile kakhulu. Uyathola ukuthi abantu abagulayo abangama-foreigners especially abakithi kuyamela suke lapha gade aye ekhaya khona lebonkayi kubolupane khatshana elanda nje amaphilisi ephenduka lapha imali aseyichithile yonke imali abayisebenzele siphelele ku-transport. Sike sazama lokuzama ukuthi uhulumende weZimbabwe mhlawumbe awaprovide amaphilisi lawa eborder.
Uchuma uthi njalo ukusungulwa kokusetshenziswa kwejekiseni kuzanceda ekuliseni ukuhozwa kwabantu abaphila ngokunatha amaphilisi ama-ARVs.
Isizasusa le stigma kakhulu ngoba ukuthi uhambe uthwele imbodlela zamaphilisi abantu babe bewukhangela bebuza ukuthi amaphilisi wona la ngawani. So injection ngibone ngathi isiza lethi sizehlisa istigma nje sabantu abathatha ama-ARVs.
Omela inhlanganiso yomanyano wamazwe e-United Nations UNAIDS, umnumzana Alanka Malvia utshele Studio 7 ukuthi kuqakathekile ukuthi abokuza labo bangene kuhlelo lokuthola ama-ARVs. Uthi nombolo zitshengisa ukuthi kulabo kuza abadlula inkulungwane ezimbili abakuhlelo lokuthola ama-ARVs.
Migrants are at higher risk and are far more vulnerable to HIV, both because of their race.
Abakuza abasengozini yokungenwa ligciwane le-HIV, njalo abanye abafinyeleli inhlelo zokwelatshwa.
Omunye oweBotswana ophila legciwane lengculaza, umnumzana Kenneth Mopeli, uthi bayazama kumkhankaso yabo ukufinyelela abokuza ikakhulu abangala maphepha okuhlala elizweni.
Even if you are not documented, please, and you're not HIV positive, please just get to your nearest, you know.
Akumelanga bayesabe noma bengela amaphepha. Abangene endaweni zokwelatshwa kabasoke bebotshwe. Abantu ababaphathisayo ezibhedlela ayisibo ma-immigration officers.
Kungakabili esinqumo sokuthi abokuza abaphiwa amaphilisi ama-ARVs mahhala ngo-2019, iningi leZimbabwe laliwela ekhaya kumbe amaphilisi abo ephathiswe emabhasini lakubomalayitsha. Noma nje sekuphiwa amaphilisi ama-ARVs mahhala kweleBotswana, abezempilakahle bathi abanye lokhe bebuyela emazweni abo kuyathola usizo ngoba kulocabangela ukuthi uhlobo lwamaphilisi luyachiyana. Ngumqondisi wendaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane nomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abatshiyeneyo, abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele, okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalemidlalo suku ngosuku, lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Siyani indlebe kumsakazo we-VOA Studio 7 lizwe izindaba zemidlalo ye-FIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar sisonke.
Iqhubekela phambili imidlalo yomncintiswano wenguqu owe World Cup kwele Qatar, lapho kukhangelelwe ukuba amanye amazwe ezwekazi le-Afrika alakho ukungena kusigaba esilandelayo njengele-Senegal. Abantu abaningi balethemba lokuthi eleGhana lele-Morocco alakho ukungena kusigaba esilandelayo. Ele-Tunisia linqobe ele-France 1-0 emdlalweni odlalwe namhla. Ukuze sizwe okuningi ngemidlalo le, sixoxe loThandazani Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo yenguqu.
ungathi uyathembisa, ungathi siyajabula masikhangele iqembu le-Senegal seliyele sifile ukuthi liphumelele lizakuya ku-next round. Ngakho-ke yikho ebesikukhangelele kakhulu. Baqala umdlalo wabo bedlala ne-Netherlands banqotshwa imidlalo isiyaphela, kodwa bathe sebesiya phambili lapho bengene khona le-Equatorial njalo le-Qatar batshengisela sibili ukuthi isifiso sikhona. Imorokho nalo idlale kuhle kakhulu, njalo sikhangelele ukuthi lamaqembu e-Afrika kugroup lapho kugroup F lale-Croatia le-Belgium data. Uma ungaba phezu kweqendeli njengele-Belgium wena uvelele e-Afrika, mthimba lokho kuyajabulisa. Ngakho-ke sikhangelele ukuba iqembu le-Morocco yilo elinye elizaphumelela ukuya le-next round. Siye kwenye i-group, u-group G, lapho kuleqembu le-Cameroon khona. I-Cameroon ilabo-Brazil, ilabo-Switzerland, ye-Serbia. Yento azihambanga indlela esiyikhangelele kakhulu ku-Cameroon esikhangele ukuthi kuyahayi kade izadlala khona imidlalo yabo namanye amaqembu asebedlalelawo, mhlawumbe bengasinzi okungcono. Kodwa okusho ukuthi lokhu benethuba lokuthi baphumelele ngomdlalo wabo okugcina. IGhana yenqotshe i-Portugal umdlalo wabo wokuqala, kodwa siyabona ngendlela abaphenduka ngayo. Ngakho-ke besiyadlala umdlalo wabo wokugcina bazathi elokhu ebenethemba lokubana bengaqhubeka phambili. Ngakho ngamafitshane siyajabula njenge-Afrika ukuthi amaqembu wonke aya kumdlalo wabo wokugcina kulokhu kunethemba lokuthi bazaphumelela baye ku-next round.
Sathi-ke kungasikhangele amanye amaqembu-ke kumbe ngithi amanye amazwe adlala njani, Argentina, Brazil lamanye.
Hayi, umdlalo we-World Cup isikhathi esiningi ngithimba abaningi babe bekhangelele ukuthi u-Argentina, u-Spain, u-Brazil, u-Germany nabo-Belgium babe bekhangelele ukuthi kulapho kuzaphuma khona phela injantshi ze-World Cup. Kodwa nxa sikhangele i-World Cup yakulo mnyaka akuphoke kumele udlale ukuthi uphumelele. Ungakhangela i-Germany, i-Germany yadliwa i-Japan, bona wayengacabangela ukuthi i-Germany ngadliwa i-Japan. Ukhangele i-Argentina, i-Argentina yadliwa i-Saudi Arabia. Abanye laba abathanda ukubheja ezebhola abanye kuthiwa sebezibulele indawo zokubheja ibhola ngoba babekhangela ukuthi amaqembu amakhulu anamabizo amakhulu azaphumelela. Kodwa hhayi, kule i-World Cup akula kuthi ibizo lakho ngesonke wayewina. Ngathi kuhlale nje amaqembu asetshengisele ukuthi hhayi, njengoba benendimelayo lokho kusiya phambili ngaqembeni njengele-France sekuhle nakhwalifaka imidlalo ingakapheli. Ngakho-ke kodwa amaqembu amaningi abendimela hhayi, kumele udlale sebelitshengisele ukwenzela ukuthi ngiphumelele kuba ngasebenzisa ibizo hhayi
Ngiyakuthanda. Umnumzana Thandazani Zimbwa ingcwethi kwezomdlalo wenguqu ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo.
Sekunjalo, sokuyisikhathi semidlalo ye-FIFA World Cup 2022 eqhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo we-VOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abatshiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele, okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku, umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo ye-FIFA World Cup 2022 sisonke. FIFA World Cup 2022
Live Talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukuhlaselwa lokushukumezwa kwabayabe bebuthene bekhonza abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa. Singakehlukani sihlobo, sikhangeleni ezinye zendaba ebezikhokhela. UZulu weZimbabwe uzonde uganono wabo phezu kwenyathelo likahulumende lokupha amalunga edale lephalamende imali ngudlu okugoqela awebandla le-CCC. Impumela yemhloliso ka-Grade 7 ibikwa isitholakala ekhasini lebulenjini labohlangothi olubona ngezemhloliso olwe-ZEMSEC. Ibandla le-Citizens Coalition for Change eBinga lithi amalunga alo achayiwe ngabacatshangelwa ukuba ngabebandla le-ZANU-PF izolo ntambama lanamhla ekuseni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uMa Gumede uGaino Saidi ngisitha sidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuza indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.